abathandana ngobulili obufanayo kwelebhotwana babuye ngobuningi emthethwandaba waphezulu owe-High Court eHebron ukuzokuzwa umahluli uMichael Liburu esethula isinqumo sokuthi akuseyilocala ukuthi abantu abakhethe ukuthandana ngobulili obufanayo owesilisa ethandana lowesilisa lowesifazana ekhetha ukuthandana lowesifazana. Kuqala bekulicala kwelebhotwana ukuthi abantu bakhethe ukuthandana ngobulili obufananayo loba ungena emacansini belakho ukubotshwa bevalelwe ejele okweminyaka efika isikhombisa. Umahluli Liburu esethula isinqumo sakhe uthe isikhathi sesifikile ukuthi kunanzwe amalungelo abantu bonke kungakhathalekile ukuthi balihlekana. Uthi uhulumende angeke aqhubeke esiba lipholisa emakamelweni abantu abadala. Udaba lolu lwaphanyekwa isifundi sekolitshini le-University of Botswana umnumzana Letsweletsi Motshidiema owathi abathandana ngobubili obufananayo kumele bavunyelwe ungela mthetho ebanqabelayo. Igqwetha elimela uMotshidiema kanye labanye bakhe umnumzana Siyamo Ranyal Ntau wamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba.
Akusoze kube lobandlululo ngodaba lokuthi umuntu ulala lobani kusukela namhla kusiya phambili. Isinqumo esilengqumbela phambili engishomba ukuthi sizajatshulelwa umhlaba wonke jikelele.
Kukanti isikhulumisa abathandana ngobobulili obufananayo umnumzana Kane Youngman uthi bona kade bengaceli okuningi umthethwandaba kodwa ukuthi labo baphathwe njengabo bonke abantu.
Lokhu kusibeka endaweni efanayo labo bonke abanye abantu. Besingacele okuningi okumangalisayo, besicela nje ukuthi lathi siphathwe ngokulinganayo njengabanye abaTswana kuphela.
Owe Zimbabwe okade semthethwandaba ukuzalalela lolu daba umnumzana Vumani Madlela uthi lolu daba olusegudwini luthinta abeZimbabwe abaseBotswana abathandana ngobulili obufanayo.
Bakhona abakithi uthola ukuthi ngama-homosexuals kade besesaba ukuthi babonakale emgceke ngenxa yokuthi bangabotshwa. Kodwa kathesi balakho ukukhululeka noma nje besazi ukuthi ekhaya eZimbabwe kakuvunyelwe.
Ele Botswana ngokunanza amalungelo alaba abathandana ngobulili lilandela ukunyathela elathathwa ngamazwe abalisa e-Angola kanye le-Seychelles. ele-South Africa kade lananza amalungelo abantu kukanti leZimbabwe alifuni kuzwa phezu kodaba kwalolu kulandela ukuthi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe abathuke sithi bayedlulwa izinja kanye lengulube. Ngingumathini Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele Botswana.